abahlali bemadumabisa eingagula kanye nje lezinye iziqinti bathi eminyakeni yemihlanu edluleyo sebenanzelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuqo oluphambanisa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumabisa uthi amankampani afana labo Sino Hydro, Zambezi Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza begcine behotsha umoya wamalahle.
Agebha mahlayana amalahle bathwala ngamarori ama-haulage trucks lawa besebenzisa imigwaqo yona le esetshenziswa ngumuntu wonke ama-public roads. Sebewabulela ama-roads lawa sekuyipolishini uthuli lodwa lwesabukayo. Akabalani labantu, bona babhizi nje ngokwenza ibhizinesi yabo bethatha izimali lapha besiya ngakibo, kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress i-dust kumbe bayenze njani.
Inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukhansela Brian Chikumbo kaward 3 eWange Central.
Every day kula ma-clouds e-dust and also we have got i-HDM layo futhi nxa kulo moya it blows kudirection yekomponi.
UChuma uthi yena sesesabela impilakahle yakhe ngoba ubhuqu lolu luza le mikhuhlane enjengeyofuba.
Nxa ulwele ebusuku uyabusiza ukuthi sugcwele uthuli laphansi unganyathela. Haya phela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele egezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama lju nge-dust yangkhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu. So bathi yiyo manje enjani elimazayo kumaphaphu lapha.
Omele isigaba lesi edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele uthi inhlupho lezi zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje.
Bekungela indaba yamapollution lesibonayo. Ungahlonitshwa kwemvelo, ungahlonitshwa kwemfula, izintaba esikubona kulezi nsuku. So siyakhuthaza ukuthini ama-companies ahloniphe imvelo eWange.
Ephendula kulokhu, umnumzana Mgcine Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezi zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo.
Efforts are being channeled towards ensuring that dust roads are being suppressed.
Siyafundisa izakhamizi zeWange ngendlela abangazivikela ngazo ethuluni lolo. Njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgwaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu.
Uhulumende ngomnyaka ka-2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola emelika alitshumi lambili 12 billion ekupheleni walumnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayibone ukuthi iyangaphi, besithi le mifula efana labodekha ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi ale mithi asetshenziswa nxa kusenjwa. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.